Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 24 kuzibandlela 2022 igama Muntungameli Nkomo ezihamba phambili.
Thina siyakwamukela siyinhlangano ukuthi hayi at least inkulumo leyo isizohlalwa kuxoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lembiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo.
Kuyathokozisa ukubona i-United Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqakatheka ngala.
I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kwindaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili kuphela nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amashumi ayisikhombisa 75 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula kancane inkulungwane ezintathu 3110, kuthi abahlatshwe esibili labo baphose babe linani elifanayo 3007. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 787. Ngompalakazi inani labantu ekade bephethwe ilumkhuhlane ngasikhathi sinye liqansela yaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000, kodwa kathesi selehlela yakunkulungwane eziyisishiyankalolunye kuphela 9,661. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe alivumelani lenkulumo ezilakho ukuphehla udlakela oluqondiswe ebantwini bokuza eziphuma kwamanye amabandla aphikisayo. Amabandla la aqoqela ele Patriotic Alliance elithi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingela maphepha kumele zixotshwe kweSouth Africa. Amalunga aleli bandla ake abhoda eJohannesburg engenela abokuza ezindlini lasezitolo zabo esithi kabaphume baphele kulelo lizwe. Umkhokheli webandla le-EFF uMnumzana Julius Malema laye uke wabhoda ngamahotela lamakhefa wona athi aqhatha abokuza kuphela echiya isizalwane zeSouth Africa phandle. Egqiba umhlangano we-ANC National Executive Committee lekhotla izolo, uRamaphosa uthe ibandla lakhe kumele libe yilo elihamba phambili ekukhulumeni ngendaba ze-immigration njalo lingaze lavumela inkulumo eziphehla ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe izizalwane zaseSouth Africa. Uthe ibandla lakhe kumele likhuthaze abaza kweSouth Africa ukuthi badinge amaphepha afaneleyo ngoba leyo kuyindlela elondoloza ukuthula elizweni lakhe lasezansi e-Afrika. sixoxele sikhulumele senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Uhlupho olukhona lapha eSouth Africa yikusweleka kwemisebenzi namathuba kuntsha nozulu waseSouth Africa jikelele. Lokho kubangela ke umuzwa lo kungathi abantu sebezizwa sekungathi abantu bokuza baningi. Futhi ungananzelela imisebenzi injwayelo yabantu baseZimbabwe yiyo ke mhlawumbe ongathola abantu baseSouth Africa nawo becompeter kuyo. Pho ke lokho vele kunawo lowo mthelela ukuthi abantu baseSouth Africa sebengazizwa ngathi bona sebeguduzekile emisebenzini bese bezibuza ukuthi kungani abokuza beyiba abakhanya besebenza kuleyo misebenzi. Uma simlalelisisa kahle thina uJulius Malema kasimuzwa ethi abantu bangaphandle kabangabi khona, kodwa ukhala ke asithi yena abantu emisebenzini ngokuqhatshwa lapha kube lezilinganiso ezibukisa ibalance yokuthi kunama-locals kanye nokuthi phela sekunabantu bangaphandle abasebenzayo. So angeke ngimgxeke mina, ngithi mina hayi abanye abantu bathi usehlamukela, hayi lutho, angiboni ukuthi ulo muzwa lo ukuthi abantu bangaphandle bangasebenzi. Kubuzwa nje kuphela ukuthi into yakhona inesilinganiso esilinganayo na. Nathi asibeni ngeqiniso ngoba akuzwakali kahle nathi kwewethu umuzi uma singazithola abantwana abasebenzayo beyi 9 out of 10 kumbe sebeyi 10 out of 10 abalapha ekhaya bengasasebenzi. Kuyadala lo mthelela ukuthi abantu bese bengathi sebexophana.
Aba kwamanye amazwe ubona bemthemba yini uRamaphosa ikakhulu abeZimbabwe nxa sikhangela ukuthi uhulumende wakhe sowamisa uhlelo lwama special permits?
Noma bengamthemba kumbe bengamthemba abantu, iqiniso ukuthi ungumongameli weSouth Africa and ma esekufaka ukuthi babone ukuthi ibandla libusayo kuzomele lidingide kakhulu le ndaba, thina siyakwamukela siyihlangana ukuthi hayi at least inkulumo leyo isizohlalwa kuxoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono. Endabeni lokuvala ama-ZTP nakhona nathi sikubona ukuthi kwenziwa ngesikhafukhafu and kubukeka ngathi kwakule pressure evela kubo Put South Africa First nezinye inhlangano ezazifila akungathi kuvi ukurinywa kwe-ZTP. But ingcazelo esiyitholayo from uminister yikuthi hayi i-special dispensation yayingeke ihambe unomphela, kwase kumele ifike lapho ekhawula khona ngoba yayivele i-temporary measure abantu bazomele bamigratele kula ma-permit. Njengoba sasishilo ingxoxo ziyaqhubeka naye i-Home Affairs naye uhulumende wase-South Africa nenhlangano zonke ezi-progressive ukuthi kuboniswane ukuthi abantu bonke laba ade sebechithe iminyaka elichumi lanye bekuma permits la specially kuzokwenziwa kanjani ngabo, ngoba vele kwakubenze bangena kulawo ma permits ukuthi babengaqualify kula amanye. So siyakwamukela kakhulu ukukhuluma kukamongameli.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council lukhangelelwe ukuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe ngolwesithathu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo zisithi ukwephulwa kwamalungelo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuya phambili. Umhlangano lo uzaqhutshwa kusetshenziswa inhlelo zabomabonakude, njalo umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 lango-2016. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuhlaziywa kodaba lwamalungelo abantu eZimbabwe kuyinto eqakatheke kakhulu, ikakhulu nxa kuhlaziywa emhlabeni wonke jikelele, ngoba kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo samalungelo elizweni leZimbabwe sidinga ukuthi umhlaba usifakele isibuko esikhulu kubhekisiswe lokho kwenzakala ngoba kunengokwenzakalayo okungahambisani lemithetho yomhlaba lamalungelo omhlaba aphiwe ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke kuyathokozisa ukubona iUnited Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqakatheke kangaka okutsho khona ukuthi kasisodwa ekuhluphekeni kodwa bakhona njalo abanye abafaka udaba lwethu ku-agenda.
Uhulumende Ncube kuyini esingakhangelela ukuthi akutsho emhlanganweni lo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngakolunye uhlangothi?
Njengenjwayelo uhulumende uzathi yonke into ihamba ngendlela efaneleyo kasozavume ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela thile ngendlela zonke ngokuba kuso sonke isikhathi kusuka ngo-1980 khona lemuva ubehlale sithi lizwe uliphethe kahle kuthe sekufika lokho kwe-Universal Periodic Review okokuxoxisana komhlaba wonke ukuthi kuncedisana ukufakela izibuko lokho kwenzeka kwamanye amazwe. Umnyaka nomnyaka kuso sonke isikhathi kusenziwa lokho uyabe sithi yena into zonke zihamba ngendlela efanayo enhle kakhulu. Ngakho-ke kawumangalisa ukuthi uzalandula uzaphika athabula lutrend lwenzayo lobi kanti ke inhlanganiso ezizimeleyo njalo ezamalungelo abantu zizakubeka nje ngoba kucacile zakubeka njalo kucacile ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela enkulu kakhulu eZimbabwe.
Kahle kahle iZimbabwe ungathi isilela ngapi kundaba zamalungelo?
Ziningi kakhulu indawo lapho kusilela khona. Singabala nje udaba lwegugura wondi lona ngokwalo ngaphansi komthetho womhlaba kulalokho esithi lilungelo lokwazi, the right to know, ilungelo leqiniso, the right to the truth, ilungelo njalo lokuthi kulungisiswe okuyabe konakele, the right to a remedy. Wonke lawo malungelo ayephulwa ngokuphathelene lodaba lwegugura wondi ngendlela olwenzeka ngayo lokho ebengazakala abantu abanyamalalayo abafayo kanti ke kakukalungiswa lutho. Baningi njalo asebenyamalele kusuka ngosikhathi segugura wondi kuze kufike namhlanje lawo malungelo alokhe engalandelwa. Kanti ke njalo siyabona abantu bengavunyelwa ukuvota abafanele bavote okusho ukuthi bayavinjelwa ukuphatheka ekubusweni kwelizwe. Kanti ke siyabona njalo abantu kabavunyelwa ukuthi badoyitwe emgwaqweni bakhulume lokho abakuthandayo. Ilungelo lele sithi freedom of speech, le freedom of expression, le freedom of association, le freedom iright to a peaceful assembly. Ungabala ngokuwa ngokunengi bawo ayephulwa amalungelo avikelwe ngumhlaba wonke jikelele.
Umnumzana Fihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Uhulumende weZimbabwe uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Uhulumende weMelika uthi ibutho leZimbabwe akumelanga lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thise. Uthi ibutho leli kumele liziphathe ngendlela ehlelwe yisisekelo sombuso sona esithi ibutho kumele livikele umuntu wonke lingathathi hlangothi njalo lizehlise libe phansi kombuso oyabe ukhona. Linkuthazo yethu lweyisigodlo seMelika eHarare sona esiqhuba umkhankaso ogqugquzela uhulumende weZimbabwe ukuthi acande indlela ebalulekileyo ezakhokhelela kukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo kanye lakuma-by-elections aza kwenziwa ngombimbitho lonyaka. Isigodlo lesi sithi njalo abezombusazwe bonke kumele batshiyane lodlakela. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Isigodlo seAmerica siyalahleka ikakhulu owakuqala ngithanda ukuthi ngithi isigodlo seAmerica kasithi khona kuqala kususwe ama-sanctions akususwe izijeziso zenotho ngoba isigodlo seAmerica sikhanya sifunwa ngu-referee. Yibo bafuna ukuba ngo-refere emumweni wethu weZimbabwe kodwa bona be-refera bemile opposition ngoba bathi bona akube lokhetho lunje kodwa bedala ama sanctions ukuthi abantu bazonde benze ukuthi abantu bazumvukela kuhulumende bavukele uhulumende bavote bezondile ngenxa yomumo wama sanctions ngokunjalo laba bantu abaqale bona balungisise umumo wama sanctions basuse ama sanctions xa besungaba le say ukhetho lweZimbabwe njalo abaqale bona ba yenza ama electoral reforms kona ngale America ngoba undoda lo obekhona uTrump utheno ukhetho lutshontshiwe kabalungise bona ukuqala ama electoral reforms kona ngale America ukuqala ababona utshali lihloni lomunye kwelabo elisho kulogodo yiko abulahleka kwabo balapho khona ukuthi ama ukhetho lokuhamba kuhle eZimbabwe nani lani ngokwabo lokhu thina ama silandela ama guidelines iziqondiso zokuqhubela ukhetho silandela iSADC asikwe America thina ukuthi bazasifuna ukudetectela iface yositshele ngathi thina we belong to SADC iSADC sikhamba leSADC ekwenzayo iSADC ukhetho lwethu leSADC yilo lwenziwe eZimbabwe lokho abasitshela khona lokho asikuthathi ngaphandle kokuthi bona bale interest yabo ukuthi bancedisane le opposition nge regime change agenda abalayo
Izeki layo bathi kumele ibe lugatsha oluzimeleyo olusebenza kungela kungenela kwabezombusazwe ikakhulu iZANU PF.
Amvumelani layo iblame le enikwa iZeki ukuthi iZeki ayenzanga lokho iZeki ayenzanga lokho. IZeki iqhuba umsebenzi wayo ukhetho luba khona ngo 29 March mangumongameli sekhulumile ngawo ke konke lokho kusenziwa iZeki iZeki kayikhethi bandla iZeki ya iyo ebizela esikweni amabandla atshiyeneyo ukuthi angqikilane ngokunjalo ukhetho lulungiswa yiyo iZeki iZeki ilungisile uhlelo lwayo uhlelo lwalulandelwe ama-elections akhona ngo-26 March ngokuningi ngokwana i-blame game le yenziwa yi-opposition ukuthi abantu belekhala bethi hey lokwakwenzakalanga hayi abalaleli inhlelo zeZeki nxa ziphuma bazilandele abantu bahambe berejista ukuvota ngesikhathi sikhonaso esibaliweyo yiZeki iZeki iqhuba umsebenzi wayo kuhle okumangalisayo asambeni siye phambili ngokuvota
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF aba mabandla aphikisayo afana le MDC Alliance bona abahlezi besethesa iZANU PF umlando wokuqilibezela kukhetho bathi bayavumelana lamazwi eMelika Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inhlanganiso ezizimeleyo zezikhuthaze uhulumende ukuthi akhulume iqiniso ngokwephula amalungelo akwenzayo emhlanganweni we-United Nations Human Rights Council ozahlaziya umumo wamalungelo kuleli ngolwesithathu. I-Chronicle ithi ibandla leZANU PF izolo limemezele amabizo alabo abazancintisa belimele kuma-by-elections ePhalamende aza kwenziwa ngombimbitho. Kodwa abazancintisa kumakhansili abakaziswa. Isikhathi sembiko yenu
injani studio 7 ngiyalibingelela ukusenelise ngithi linjani lonke bentanda nje ukuthi ngingene ezombangazwe lapha kakhulu emaphathini akithi siNdebele uMRAPI leZANU leZAPU ekasibangisa ngilesifiso ngekufisa kwami ukuthi aluba iZAPU ingangena ekhethweni loma by-election kumbe next year ingadopa emfisa ukuthi iyenze zona izikhalazo lezi ezishiwo i-MRAP ezikhaliso ezikhalelwa i-MRAP la i-MRAP yenze zona izikhalazo nxa ingene yadopa ekhala ngazo manje ziyenza okufananayo beside lokhu kokuqumilizwa anyazi ukuthi lapho ngeke abazothi yazi kungaze kube into yamanje kodwa bengicela ziyenze okufananayo abantu bakithi eziNdebeleni sikhala ngemsebenzi sibangilizwe kwakankomo Kondisi, lisilwele bantu benkosi, lisilwele badala bethu. Sikhala ngemsebenzi bantu. Siyehluleka ukuthi sibuye emakhaya sizosebenza lati khona phema plazini la amancane ezikulu. Siyacela bakithi sibe lati bakithi besikhulule bantu singavumeli abantu bangaphandle abasuke eHarare kona babuye bazosebenza lapha esikhona umuntu nxa ukuthi ngwe eHarare ebuya ebuzovula ibusiness anikwe umthetho ukuthi uqhasha abantu bakhona apha ekhaya siyacela abantu suka asidingi okuningi noma lingathatha umbuso kodwa onokuma MP labo bani bani suka siyacela ukuthi ikuthi sizamele suka sizosebenza lathi emakhaya abantu konoko sesheya konoko uncana ikonto kupho ugcwala abantu bempumalanga kuphela lematalent umuntu ufika avule ibusiness abuye labantu bakhe thina sizosebenza ngaphi bantu benkosi siyacela mqondisi moyo lo sibangilizwe siyacela ukuthi le zinto efana nayo njalo libambane.
Salubonani ku Studio 7. Ngibingelela bonke abasabazi be Studio 7. Le ndawo likaMqondisi Moyo. Mqondisi Moyo kangeni kokhetho. Kangeni kokhetho. Thina sifuna ukumvotela sibaningi abatsha. Sifuna ukumvotela. Kangeni kokhetho. Sisamsupporta thina.
Salubonani emsakazweni wakithi, emsakazweni wabantu, emsakazweni wakuMthwakazi. Sibonge kakhulu ngezindaba ezimnandi elisinikeza zona. Ngizaphinda njalo ngithi ngicela kakhulu abantwana liyanikeza isikhathi esiningi enhlanganisweni zakithi. Okwamanje sengathi nje liphinda futhi linikeze amandla enhlanganisweni zaseSozibele eziseHarare. Ngoba mikhona eminye imibuzo lapha abantu abayibuzayo ngenhlanganiso zakithi ukubonisa ukuthi inhlanganiso, inhlangano zakwethu azinikezwa ithuba eleneleyo ukuthi zizixhasise, zazise abantu ukuthi zona zimelele. Sicela kusiya phambili sengathi unganikeza kakhulu isikhathi kunhlangano zakithi OZAP, OMRP, OMLF, OMLO, Onhloko Womoyesizwe, obheji likaZulu nezinye njalo esingazaziyo ngoba ziningi inhlangano zakithi lapho kodwa azazakali. Sibonge kuleyo ndawo. Ngithemba le audio izobhekisiswa, ikhangelisiswe kupromote inhlangano zakithi. Come 2023 abantu futhi bayazazi, bazi futhi futhi bavotele bani. Siyabonga.
Hallo, hallo, hallo. Njani wonke basakazi abalaleli, ngihloniphe enkulu sithi linjani lonke sisithi lapho elikhona sicela lazi ukuthi umkhuhlane wecorona ubhahile bantu bakamlimo. Sicela nilandele izixwayiso ezikhulunywayo. Hey, thina besikhala ngendaba le kaChamisa leyabo makhupho omonzo ebizo. Besicela ukuthi uChamisa angabe kuthiwa uyatshintsha ibizo kusesemanje ngoba into ekhona esiyibonayo ukuthi khathesi angithi ibizo leli lizalokhusi liliza gcina abandala ekhaya bengakwazi sithi bavotela i-MDC Alliance kanti sebevotela uMonzora. Maybe bona bafuna uChamisa ke yesokusiba kuyaba confuse abantu abadala. Besicela ukuthi uChamisa angabe uyaphela yanika ibizo kusesema then ebesekhampena njalo ekwazisa abadala emakhaya kakhulu ema-rural areas yikho kakhulu okuney'nkinga ngoba abadala abaningi babengakwazi lokho. Ngiyabonga. Ngamaphosa ngikhuluma yila eBotswana.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngibeke nje egcekeni indaba yabo Muzola labo Makhube. Makhube lo Muzola bangahlali la ngabantu. IMDC yini yokuphele kaChamisa? Lokho ukuthi Muzola, lokho ukuthi Makhube, IMDCT, ngamandlwani wonke wona lawo. Muzola awula bantu vele ngubani ozathona kulandela njengoba Muzola sokuzondwa kwedlula Makhube. Lawe Makhube uzimotshela isikhathi sakho akuda muntu nje ozathona izihlupha nje ufotela wena ethi kumbuza thini Makhube. Ngizama ukuthi ngucele nje kini lo Muzola ukuthi ngabe yabuyela kuMDC enkulu lathatha iharvest house lathatha imitshina yonke lathatha izinto zonke. Nawu lamhlanje izinto lilazo kodwa sele sehluleka ukuthi lina liye phambili lina yini iline lathatha izinto amahofisi lemdula kujolo iphenako esikuthoyo ukuthi come 2023 lapho elizobona khona kuhle ukuthi umumo uza kumanjani vele kasifuni khona ukulibona ngisho kancane kumbe ukuthini lamhlanje campaign yamonzolo abalinika itruck yamasotsha ukuthi izolilinda livumelizana uPF yangena phakathi kweni yiyele udlalisa kubisoyele ezidoli so asazi sizobonana kuground emhlabi kuyalizo kampina lizo kichini.
Studio 7 labasakazi bethu abasiphi ihlelo ezimnandi kangaka. Ngiyadana kakhulu ngezizo zika Thokozani Khuphe lo Monzora.
Bungana abantu abadlala ngabantu labo. Asebethatha abantu ngani ngabantwana. Akula nto abayenzayo ekhanyayo. So ubona abakulelayo ipower. Ipower ngabala ngaba lokufunda belungisela abantu. Into embono ngani ngabangcono ukuthi abantu abachiyane labo. Kungangcono leli kuvota ukuthi livotele ukhuphi labo monzola labo. Chiyana ndaba abantu labo. Abantu abale confusion yabo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kukhale imbhobho enkambeni zamabutho kwele Burkina Faso izolo. Amasotsha esithi afuna inkokheli yawo ixothe umsebenzi njalo ekhonona ngokungaphiwa izikhali ezifaneleyo ekulwisaneni kwawo labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. I-Voice of America yona ivika ukuba uhulumende wele Cameroon uthi usevule uphenyo kulandela ukufa kwabantu abangamachumi phose amavili 17 ababhubhele kwenye i-night club ngemva kokulumatha kwayo umlilo. Abanye babantu laba babikwa bebebukele imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Singene kudaba lweMelika. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken uxwayise umongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin izolo ukuthi engalokothi ahlasele eleUkraine ngoba lokho kuzabangela ukuthi eleMelika labangane balo betheze iRussia izijeziso zenoto ezilukhuni. UBlinken wethule amazwi la ekhuluma emsakazweni we-NBC. Amazwi kaBlinken aza ngesikhathi inkulumo phakathi kweMelika leRussia ziqhubeka phezu kwalolu daba. Amazwe angentshonalanga agoqela yona iMelika leBhilithane athi iRussia izama ukuhlasela iUkraine ihluthune lelo lizwe ngemva kokuba uPutin ethumele inkulungwane zamabutho elizwe lakhe emngceleni weUkraine. Umongameli Joe Biden laye usekubeke kwacaca emihlanganweni aseyenze lo Putin ukuthi engavele engene ngodlame kwele Ukraine baza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho ezizalimaza umnotho walo. Elebhilithani lalo lazise izolo ukuthi selithole impiko ethi uPutin uzama ukuhlasela eleUkraine ngenjongo yokugenqula uhulumende okhethwe ngabantu ukuze lifake umongameli osekela uPutin. IRussia ithi ayithokozi lakancane lokuqhela kumanyano weNATO wona ovikela amazwe angentshonalanga. Ukraine izama ukuba lilunga lalumanyano okuyinto engafunwa yiRussia. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lempiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi untungamili nkomo.